soze yaphela lendaba kamantshontshane. Yeah, abanye bathi kumnandi masitshontshane. Soze yaphela lendaba kamantshontshane. Yeah, abanye bathi kumnandi masitshontshane. Asiloko sitshontshane.
Yeah.